Amalunga ebandla leZANU-PF akakazela ukhetho olukhulu oluzayo ethwele ugwalo olulamagama abavotayo ole voters roll. Batshela abantu ukuba bayabazi munye ngamunye njalo balenombolo ezilotshwe emaphepheni okuvota ukuze kwenze kube lula ukuba bebone ukuthi bavotele bani kukhetho lolu. Batshela izakhamizi ukuba abazavotela amabandla aphikisayo bazabulawa kumbe basuswe esigabeni abahlala khona. Batshelwa njalo ukuba ngosuku lokuvota kumele benze konke okufunwa zinkokheli zomdabu. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party, uthi akumangalisi lokhu.
Konke lokhu kuyabonisa ukuthi ZANU-PF izenzela umathanda phezu kwabantu baseZimbabwe. Kanti njalo kumalanga amabili adlulileyo ithimu yethu bikampeyina enkulumani kuwa 22 amatsaks ezanu-PF abuya futhi ezama ukuba disturba, kodwa ke ithimu yethu njengoba likwazi ukuthi iMthwakazi Republic Party is a revolutionary and a radical party ayizange ivume ukuhlukunyezwa iZANU-PF, iyenelisile ukumelana layo iZANU-PF baze basuka bahamba laba kade bethunywe bezoganga. iZANU-PF vele is a violent party since its inception in 1963, kodwa lokhu yazokubonisa ngo-1980. Lizakhumbula ukuthi ngo-1980 kukhona izindawo ezithile iZANU-PF eyayihlukumeza abantu isenza violence kakhulu kuma-Shonaland East West mangaphambanisi, okwenza iZipra intelligence yaze ya-alerta ubaba uJoshua Nkomo okwakugoqela uLookout Masuku ubaba uDabengwa, bemtshela ukuthi hayi ngale kwezindawo ema-Shonaland abantu bayachaya. Ubaba Nkomo wathi uzoku-adressa lokho loLord Somes. Ukhetho kuleya ndawo lwalungasoze lubalwe kumbe lwenziwe, kodwa kokwalandelayo ukuthi ukhetho lwaqhubeka kunjalo.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi uhulumende kumele avimbe ukukhahlanyezwa kukaZulu.
Uhulumende kumele abe lesiqinisekiso sokuthi abantwana beZimbabwe bahamba ekhethweni bekhululekile, bekhethe ubukhokheli ababufunayo ke kungela dlama olwenzakalayo. Ikanti-ke uhulumende ke ekwenza khona lokho kumele lamapholisa lawo abophe labo abenza udlame lolu, kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla. Okwesithathu njalo kumele ke inkantolo ke zigwebe kabanzi kanzima kabuhlungu labo ke abaqhuphuzela njalo abenza udlame lokuthusela abantwana beZimbabwe ukuthi bangakhululeki ngalesi sikhathi sokhetho, ngoba ukhetho kumele lukhululeke ngesikhathi abantu besakhankasa, kumele lukhululeke ngelanga lokhetho, kumele lukhululeke njalo ngemva kokhetho ke kumenyezelwa ukuthi onqobileyo nguphi. Kuhlale kunjalo kulokuthula.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuyaxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Abakhona abanye abantu abasuka begange, siyakubona kuyenzakala indawo zonke. Abanye abe-TPC babuya begangela abe-ZANU-PF, labanye abe-ZANU-PF bagangela abe-TPC. Okumqoka okumele ukuthi ngabe sikhuluma ngakho vele njalo, okumele lina intatheli zendaba okumele likugijimise kakhulu, yikusola yonke into enjalo eyenzakalayo. Sifuna ukhetho olulokuthula, sifuna ukhetho olomanyano, sifuna ukhetho oluzayenza ubana nxa siqeda sibe kwazi ukwakha ilizwe lakithi, sakhe umkhonomi wethu, hathi lokho esikubonayo okobudlwangudlwangu okwenzakalayo.
Kwezinye indawo ezinjengemonezi, abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo batshise imota yoncintisa ezimele, batshisa leminye imizi yabalandeli bakhe. Umnumzana Efoti Ncube, ingcwethu kwezombusazwe, uthi ziningi indlela zokunqabela udlakela lwezombusazwe.
Into ezidingakalayo ukuthi kuvinjelwe ukuthi abantu bandise ukuthi ukhetho lube le-violence, lube lokuhlukumeza abantu, yikuthi abantu beZimbabwe bona ngokwabo bakwenze kucaca ukuthi noma umuntu engabatshaya noma engabethusela asoze bamvotele, bazamncitsha ivoti, bazamncitsha amandla. Kwesibili okuqakathekileyo ukuthi iSADC, iAfrican Union, amazwe omhlaba wonke jikelele kwenze kucaca ukuthi ozanqoba ngokutshaya abantu, ngokwethusela abantu, imiphumela yokhethwa asoze bayamukele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze kaninginingi uZulu ukuba akakhasele ukhetho lwalonyaka ngokuthula. ELeZimbabwe lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.